Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela, emoyeni ngenjabulo ngesonto ningontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuthaza uZulu wonke weZimbabwe uthi kasukumele phezulu ahambe ke ayelobisa uthene lise ukuthi avote ukhetho lomnyaka ozayo.
Ukuhlelwa kwesikhathi sokubhalisela ukuvota kuphehla umzabalazo wokukhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobunengi.
Imizi yonke kuyaliwa akulapho ongaliwa khona kathi akula muntu owathiwa yendlula akula kuze ngalezikhathi ezowakho waphumela ngaze senzele kawuphumeleli kodwa isikakathekile kuhlaliswa laphansi ukuthi ndibone kanti vele inkinga yangikhona ingaphi njalo iqondiswa njani.
Umkhokheli we-MDCT, umnumzana Morgan Tsvangirai, uxwayiswa ukuthi akhulumisane lo munye wabasekeli bakhe, unkosazana Thokozani Khupe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo sebekhudaze uZulu weZimbabwe ukuthi abhalise ngobunengi kuluhlu lwabantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Kulandela isaziso sikamongameli Mgabe esokuthi uhlelo lolu luzaqala ngolwesine kuliviki luyeqitshwa mhla ka 15 ngozibandlela. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni afana leSouth Africa lazo sezikhuthazwe ukuthi ziphatheke kulolu hlelo. Sixoxele siphathamandla sebandla lePeople's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu.
Okokuqala sikhuthaza uZulu wonke weZimbabwe ukuthi kasukumele phezulu ahambe ke ayelobisa uthene lise ukuthi avote ukhetho lomnyaka ozayo. Sifisa ukuthi basukumele phezulu abantu bakithi bayiregister. Okwesibili ngesikhathi asikhulumileyo umgalo ukuthi ngoJanuwari kuyabe kuvalwa sithi hhayi uyazitsholo abantu kumele baphiwe amathuba agcweleyo ukuthi ke balobise. Siyakwazi ukuthi kulotshwa-ke kusetshenziswa-ke imitshina ele-network. Kwesinye isikhathi-ke zathola ukuthi i-network zizabe zihamba kube nzima-ke ukuthi abantu barejiste. Yikho-ke hayi ngesikhathi esihambileyo sibona ingani-ke abantu babakaregisti bonke-ke ngokugcweleyo. Kodwa-ke sikhuthaza-ke abantu ukuthi kabasukumele phezulu belandela yena la mazwi akhulumileyo ukuthi uvalwa ngoJanuwari sizibone sonke ukuthi silobisile. Kodwa-ke nxa kufika leso sikhathi kuzamela kukhangele ukuthi abantu kambe bonke batholile amathuba ngokugcweleyo na ngoba sinanzelela ukuthi kathesa abantu abaningi basadinga-ke izithupha laba-birth certificate baningi-ke abangelakho. Nxa-ke bangakuthola lokho-ke hhayi abahambe berejista-ke ngobunene.
Njengebandla lizafika yini kwamanye amazwe afana labo-South Africa mhlawumbe labo-Botswana langapha eMelika likhuthaze abantu beZimbabwe ukubana babuyele bayebhalise?
Silalo-ke lolo hlelo-ke i-department yethu ekhangeleke ze-international relations ubudlelwano-ke lamazwe-ke aphandle luzaphuma-ke luyekhangela-ke ama-structures ethu aphandle kwelizwe ukhangela abantwana beZimbabwe abaningi abaphandle kwelizwe-ke bakhuthazwe ukuthi-ke kababuye bazolobisa babuye njalo bazovota ngoba udubo lukhona lapha ekhaya. Ibandla lezanu p f kumele-ke ngomnyaka ozayo liphume liphele embusweni-ke kungene-ke abantu-ke abazabona ukuthi bavuselele-ke umnotho welizwe-ke osofile ubulawa libandla lezanu p f.
Umnumzana Edwin Ndlovu yisiphathamandla sebandla le-PDP. Abadala bathi indoku kayakhe muzi. Ngokunjalo kuyadingeka ukuthi umkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe bahlale phansi bakhulumisane ngokuxabana kwabo phezu kodaba lokubunjwa komanyano wamabandla aphikisayo. Kuxwayisa umsekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Thabita Khumalo.
Abantwana basezimbabwe bayadubeka kumele sibakhiphe ubugilini bezandla sibakhipha njani nayo siyindlela yakhona lapho kuphambanisele khona kungaphi ayinkokheli zethu kazihlale phansi zilungise khonokho ayikhona rosidlephana emaphepheni umzulu yesozazivotela besesithini amakhupheka ahambe kumbaekumtshana lobakuthangirayo nakule nto emkhubayo lokhu kuthiyo uyabhalelwa ngabantu njengonaba ababhalayo ngobani akusoze kusebenze khonokho akuhlaleni phansi kukhulunyiswane kudinge indaba lapho ekhona indaba icubule
koniwa ngomlomo kulungiswe ngomlomo utsho njalo ngezinye indlela
kakhulu ezanda futhi sahamba empini kazibusi abantwana bafa bepelile izwe lona leli khe sezivela kuzibuse khonapho kwenzakalani awuhlelwanga ngaphansi kwakwaphumalela nketa ye-constitution isisfire seziqeda ukubulalana so sidingane ekubulaleleni thina sikwazi ukuthi singangena kwi-boardroom sizakhulumela siqedelane sebulalane sasibezese-boardroom kukanti ngaze kuqala nge-boardroom ngasibulalananga
ubabuthwangirayo njengomkhokheli webandla eseke wenza imizamo yini eyoku uchayela uMakhuphe ucingo ambize njengomuntu omdala wathi uMakhuphe buyasikhulume buyasihlale phansi
leyo inzima ukuthi ngiphendule ngoba kangazi ukuthi ubaba yena xa esenza umsebenzi wakhe uyenze njani kodwa mina nanxa kunjalo nabantu abadala inkokheli zethu kumele badume amatshe ngoba lapho kule ntuthuko khona okule change ngesilungu kuzaba lokuthokozela okuthize kodwa kakusho ukuthi rayithi uzeyenzakale le nto kuzame liyenza but kumele siyibumbe ize ivuthwe ize yamukelwe ngendlela ezakwamukela ngabantu bonke but ukuthi lokhu ukuthi ubabufonele umama Makhuphe angikwazi ngoba ngabadala bami ngingababuza ukuthi like lakhulumisana yini but mina engikhuthazayo ukuthi asisoze sinqebe uma sisenza lokhu esikwenza
unkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Ngilifake ke kancane ezandleni zika Kid Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko akwethu
ihashona phi
ona amasiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngilobaba uPeter Zwide Khumalo. Baba Khumalo kunjani?
Ngiyaphila baba Dube kunjani wena?
Ngiphile kakhulu kunjani khona ngapha koBulawayo?
Hayi ukhondile ngiyathaba ukuthi wena okantshintsha isibongo selibanle ngabantshintsha izibongo ngapha kanti nibekelelani ukutshintsha isibongo
mina vele ngumthembo ozithembayo ngiyadlala nginjalo
ha kodwa ukhona omnye uDube ngapha esigodini layo uthi uKhumalo sephulile indlela nje ezinye ezingazaziyo futhi lani
ye madoda kuzima khonokho abantu benkosi Khumalo singathi selikusimo siphi sokudinga umntwana ozathatha-ke ubukhosi bukamthwakazi
kusukela ngo-6 November 1997 owaba khona umhlangano owabizwa izinduna ezine zithi zidinga lapha okulomntwana khona kwavunyelwana ukuthi umntwana ukhitshwa yindlu kalobhengula mhlaka 31 December 2014 amakhumalo futhi ahlangana avumelana ukuthi umntwana ukhitshwa yindlu kalobhengula ngakho kusukela lapho indlu kalobhengula ngo-January 2015 kuze kube kathesi ilihlangana ihlangene izindlu ezihlanu ezaba nabantwana endlini kalobhengula ezintathu ekanguwenja umankisimana lomthezeni abazange babe labantwana injubanjube ekasidojiwe ekanyamande ekamhlambi ekasintinga yizo ezaba nabantwana ngakho izindlu lezi bezimelwe zakuvela ukuthi zizasebenza ndawonye zikhangelele ukuthi zikhethe umntwana phakathi kwazo okwakhathesi indlu ngokwayo ekalobhengula isilitholile itholi ngakho okuzakwenzakala ukuthi kuyalandela isintu kwaziswe izinduna labanye abamaseko ahambelana lokuthi ubukhosi bumanjani njengamanye amakhumalo izinduna yizo ezizaba lo mlandu okwazisa abantu ukuthi umntwana ngubani. Asiwo mlando wakokhumalo ukuthi bakhiphe ukuthi umntwana ngubani, ngoba kuyake kufanana lokuzibeka lokho. Ngabe izinduna zingakhipha ebantwini ngoba izodla abantu, yizo futhi ezizalungisa ukuthi umntwana ugcotshwa nini.
Ye, kodwa-ke siyabona-ke ukuthi kule mbiko ekade lokhu iphumaphuma lapha, omunye oziphumele egcikeni ngumnumzana Stanley Raphael Khumalo. Kuzobuya-ke sizwe kuthiwa kulolu baba futhi njalo okuthiwa ngumbulelane loBhengula. Kambe abantu pho bakuthatha njani khonokho?
UStanley Chuma Khumalo hatshi kazalwa endlini kaloBhengula, ngakho intonga yobukhosi ayikho endlini lapha athi ukuphuma khona, ngoba lohlangabeza kazange abubaki ngisho ubukhosi bukaloBhengula. Ubulelane ngumntwana wethu, umntana nami mina njengoba nginje, umntana wethu uzalwa endlini kaloBhengula, kodwa ukuphuma kwakhe ukuthi kuthiwe nguye oba yinkosi akukhitshwanga yindlu kaloBhengula ngendlela okwakuvele kumiswe ngayo ukuthi indlu kaloBhengula yiyo oyikhipha umntwana. Okwenzakeleyo yikuthi kulamanye amakhumalo ahambe ayamfukula khonale e-Eastern Cape, abuya laye athi phakathi kwendlu kaloBhengula nguye ofanele abe yinkosi. Ukuthi bamthole njani asikwazi, njalo thina asinazi siyingene indaba kaBulelane ngoba umntanethu siyamthanda, siyamzala, kodwa indlela yokukhethwa kobukhosi ngendlela izizwe kaloBhengula ekubambe ngayo hatshi ayisiyo emkhiphileyo. Kodwa emfanele kutsho ukuthi ukuwabuya emele indlu yakwabo wahlangana nendlu kaloBhengula kabili, kodwa wasephuma waya kumalala amanye amakhumalo eceleni ukuthi akhethwe yena ukuthi abe yinkosi. Hatshi, indlu kaloBhengula ayikamkhethi, njalo ayisuye embonileyo ukuthi abe nguye oba yinkosi. Kodwa asikungeni kangako ngoba amakhumalo lawo yiwafanele achasisele abantu ukuthi bakwenze njani, inxeba kwi-intanethi asikwazi.
Ye, kodwa nxa sesikhangela phela abantu abasoze bedidana ingqondo khonapho ukuthi akusakhanya ukuthi kuya ngaphi khonokho esikhuluma ngakho.
Abantu besintwini, isintu sabo bayasazi ukuthi sihamba kanjani, njalo silethemba ukuthi ye kwenzakala ukuthi baphambaniseke basingazeke ngenxa yokuthi sokube labantu abaningi abanza ukuthi bathi bazinkosi. Kodwa indlu eyasala le ntonga yindlu kaloBhengula, njalo indlu kaloBhengula ibikele izinduna zale zayeluleka ukuthi ibambe njani lo umsebenzi.
Ngithathelela ithuba ukuthi ngikubonge kakhulu baba Khumalo, ungadinelwa kusasa.
Ngiyabonga baba Dube.
UKhumalo-ke udabuka endlini yesikhosini yesizwe sikamthokazi. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithembayo uGibbs Dube Lilale.
Sibe munye thina sibe moya.
Siyabonga ejaha lakoDube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siqhubekeke ngohlelo singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumayigobe. Lamhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lolo isikhapondo ongisakhulayo owaye kuhlelo lweMandela Washington Fellowship kulumnyaka. Kulabo ntanga abasephatha ama-tours behamba endaweni ezijiyeneyo befundisa abontanga ukuthi bangafaka njani ama-application abo ukuze labo bathole ithuba lokungena kuhlelo lolu ngomnyaka ozayo. ULois waye ngomunye owayephatha ama-tours lawa, yikho lokho esizabe siphatha udaba mayelana lakho lamhlanje. Nkosazana Kapondo, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Ngiyaphila, linjani?
Hayi, thina siyaphila Lois. Awungitshele ngamafishane mayelana ngohlelo lwenu esingathi ngesingisi i-tour.
Kuzabe kune-team eyabeyitshiyene ezabe ihamba right round Zimbabwe. So far sebeyenza iGweru leMashingo, bazabhoda beyeGweru eKadoma, bazafika labo Lupane, woBhinga, eWange. Bezama ukuthi abantu bebatshele ukuthi ku-aplaywa kanjani, kuhamba njani ukuthi umuntu ezengeni lakho ukuthi kufuna umuntu onjani ukuthi a-aplaye lokufunekelayo.
Ushilo wathi kulabasakhulayo abajiyeneyo abazabe bephatha uhlelo lolu ngasendaweni ezijiyeneyo, wena ukuthimi iphi?
Ye, kuyabe kulama-team abejinjeni ngoba indawo zonke sezinalezo, kulamanye ama-fellows abekhona. So umuntu abe khuluma endaweni yabe seduzane layo khona, nenabe yimsemtar.
Abontanga basemthari bona bayibone njani itho yena?
Babuyile ngobuningi babo, bakuthakazelele. Abanye bebesesaba besithi bake bazama uku-aplaya. So besibakhuthaza ukuthi lami ngake nga-aplaya, nayekela ukungena lokubizwa kuma-interviews ambizwanga. But last year ngazama, ngahle bangibiza ngahamba e-America. So ukuthi bengalahli ithemba.
Ngaphandle kokwesaba, abontanga bona babe lesikhalo esijiyeneyo na? Ngibuza ngoba ngibona ngani ithuba likhona lokuthi bakhona abontanga abazakhaliswa ngokuswelakala kwemali ukuthi bayefake i-application yabo.
Ayi bebekhuthaza ukuthi bebakwansi ukusebenzisa lana okuthiwa yi-American corner iyatholakala indaweni eziningi and kuyabe kule Wi-Fi eyamahhara. So besibatshela ukuthi hhayi likhululekile ukuthi libuye lizosebenzisa ama-machines kulama-laptop ama-desktop. I-Wi-Fi eyabe ingeyamahhara yikho kodwa nje kuphela okuyabe kufunakala ukuthi umuntu a-apply kuseyini i-cost ngoba nxa kuyukuthi uyabizwa kuma-interview uyabhadala imali yakho bayakunika imali yebhasi. So wena okuyabe umele ukuyenzeka kuphela ukudinga i-internet cafe makuyukuthi akula-American khona lapho khona kumbe nxa ikhona uyawumele uhambe i-American khona iyesebenzisa i-Wi-Fi yamahhara.
Uhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship luzabe luqala nini ngomnyaka ozayo?
Ama-applications avulwa mhlaka 13 September, avalwe mhlaka 11 October. So, kuthiwa ngabo December khonapho, uyabe usukwazi ukuthi baza kubiza kwi-interview yini. And then ngabo March, nxa kuthi abo utholile, yikho lapho sebeqalisa ukwenza into zama-visa njani. And then mid-June, abantu sebeyamelisa.
Ngiyazi ukuthi kulo hlelo lweMandela Washington Fellowship olwenzakala kwele South Africa. Ukhona umehluko na phakathi kohlelo olwenzakala kwele Melika njalo uhlelo olwenzakala kwele South Africa?
Akuchiyananga kangako nje except ukuthi indawo ezijiyeneyo ukuthi laba bayabe bese South Africa abanye bese America but akuchiyananga kangako.
Masigoduke siyophatha udaba mayelana ngale tour. Seliyenzile ngaseMthare, zikhona izinye indawo na lapho le tour izaphathwa khona?
Kule Mtoko, kule Blinda, kule Kariba, okwe Bulawayo, imashingo lentare yenzileyo. So bazazama ende kule zindawo futhi ezangizelelwe engazikhulumanga. Ukuthi umuntu wonke athole ithuba lokuzwa ukuthi kuhamba kanjani nxa umuntu esengu-apply.
Masiyigqibeke Lois, wonke umuntu olesifiso sokuthola ulwazi oluthile malanga ngama-tours lawa kumele bayephi?
Bayase advertiser online kuma-Facebook. Le-American Embassy, bengalike page ku-Facebook ye-American Embassy, iyaphost ama-post ukuthi namhla siyabe singaphi, kusasa siyabe singaphi, njalo.
Hayi, Nkosazana Kapondo, siyabonga kakhulu, bekuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, lami ngibongile.
Balaleli, bengixoxa loLois Kapondo, owaye kuhlelo lweMandela Washington Fellowship kulumnyaka, sixoxa mayelana namathozo abo, lapho bayafundisa abontanga ukuthi bangathuthukisa amathuba abo okungena kuhlelo lweMandela Washington Fellowship ngomnyaka ozayo kanjani. Masidibane ngeviki ezayo, olivalelisayo, nguMike Obe, lilale.
Siyabonga Big Mike. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ngombhalo kaPawulu owalobela abaseRoma i-chapter ka-1 verse ka-16. Paulu akhuluma lapho esithi yena ngoba mina kangilamahloni ngevangeli likaKristu ngoba lingamandla kaNkulunkulu kube losindiso kuye wonke okholwayo, kumJuda kuqala nakumGreki. Ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi sinanzelele ukuthi isiKristu sikhula ngonxa yokuthi kumele kube nabantu abaqhuba ivangeli. Ivangeli lona kathi vele kuyini? Umbuzo oqakathekile okumele siwubuze lo. Ngenxa yokuthi singakhangela ukuthi kathesi sokusiba namabandla amaningi aqaliswa ngabantu, okuba le mbuzo eminingi ukuthi leli bandla ngelesiKristu kumba silo lesiKristu. Uphawu okumele lube khona kulo lonke ibandla eliba khona esingathi eliphilayo kumbe liletha impilo ebantwini ukuthi lelo bandla kumele libe liqhuba ivangeli likaKristu esingathi yindaba ezinhle. Indaba lezo kuyini? Siyananzelela uPawu lapho uthi yena mina kanilamahloni ngaleli vangeli ngoba okokuqala ivangeli yilo amandla uNkulunkulu asebenzisayo ukuguqula impilo zabantu. UNkulunkulu nxa umuntu ezikhulumela nje ngamazwi akhe engeke aguqula impilo zabantu, kodwa nxa amazwi omuntu ehlangane lendaba ezinhle ezichasisa ilizwi likaNkulunkulu elikhulula umuntu phakathi kwesono, phakathi kokukhathazeka, phakathi kwemithwalo umuntu abelayo engeke akhutshwa ngomunye umuntu, engeke akhutshwa ngendlela thina abantu esingazisebenzisa, kodwa ikhutshwa kuphela ngevangeli likaNkulunkulu elika indaba ezinhle. Ngoba yena uJesu uyasithembisa ukuthi wozani kimi lina elisindwayo ngithathe umthwalo wenu, ngoba owami umthwalo ulula. So kokuqala sinanzele ukuthi ivangeli zindaba ezinhle ezivelela uNkulunkulu ezigxile phakathi kwelizwi lakhe, ezikhipha umuntu phakathi kwenkinga umuntu abe ekiyo yona. Okwesibili sinanzelela ukuthi ngamandla kaNkulunkulu kanye losindiso lwakhe. Usindiso ngesiGriki ibalela ukuthi usindiso lugoqela ukukhululwa emkhuhlaneni, lugoqela ukukhululwa phakathi kwesono, lugoqela yonke into eyenza umuntu abe ngumuntu. Ngakho siyananzelela ukuthi uPawulu uthi kumele-ke lindaba iqhutshwe ngabantu abayizwisisayo. Kwabani abantu? Indlela uNkulunkulu ayidlelayo eyenza ukuba omunye umuntu athole usizo kuye ukuthi kumele kube lomunye umuntu ozahamba ayemtshela. Yikho sinanzelela ukuthi kudala kwakusiba labanani. Siyakhangela ukuthi ngaphe e-Afrika ukuze sizithole lezi ndaba ezimnandi, sathola abanali abavela ngaphetsheya. Kodwa-ke siyananzelela ukuthi la banali abasekho kathesi, sekudingakala ukuthi kungabe kungubani kumbe kumbani. U-David Livingstone abasoze bebekhona, kumbe u-Robert Moffat abebekhona kudala, kodwa sekudingakala umuntu ngokwakhe ukuthi athathe lindaba ayitshele umakhelwane wakhe, athathe lindaba ayitshele abantu emsebenzini. Njalo ngiyananzelela ukuthi abantu abansundu khanya ngani kathesi nxa becungula bathi yitho sesibaningi esizwisisa ivangeli ukwedlula abantu aphila ngaphetsheya. Ngakho kutho ukuthi leli vangeli kumele silitshumayele endaweni zonke. Siyananzelela ukuthi uPawulu uthi yena leli vangeli yilo lodwa elenelisa ukuthi liguqule impilo yomuntu. Ngiyananzelela ukuthi kade sokugcwala imicimbicimbi eminingi, abanye njalo babeze benze le minye imicimbicimbi esabisayo, bedlisa abantu itshani, abanye bedlisa abantu izinyoka. Konke lokhu ayisikho vangeli.
Kuyiqibe mfundisi.
Asigcibeni ngokuthandaza sikhangele ukuthi wena lo mlando u-Isaiah uthi yena uNkulunkulu ukhulumisana laye esithi ngingathumukani na. Wena namhlanje lo mlando ukuthi uthunywe uNkulunkulu okuqhuba leli ivangeli. Baba, igama likaJesu, siyathandaza ukuba sizaqhuba ivangeli lapho esikhona, ezikoloni, emakolishini, kumayunivesithi, emsebenzini. Baba, igama likaJesu, thandazela abalaleli bethu uba njalo laba abangalaziyo lelo vangeli lizabakhulula, njalo lizabafinyelela. Egama likaJesu, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki eza.
Sibonge kakhulu.
Lapho besivuselela umoya silomfundisi uSelispanda kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Siqhubeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba lomhlabeleli kaMasikandi uNhlansentsha. Hlabela kamnandi lapho uNhlansi kungoma yakhe ethi singabantu banye eyisihloko sedlalade lakhe lesibili. Kona kahle kahle ingubani linsizo?
uNhlansentsha ufani wakwaNdlovu, ngisuka eCholosho eBhumbi Isigodi.
Ungene nini kwezomculo lapho?
Kwezomculo ngiqale 2014, ngiqale ngicula noPromise Mkandla oculela iqembu leCross Dede. Bengicula irumba leso sikhathi. Ngaya ngaqala uMasikandi 2015, ngakhipha iCD lokuqala elithi Iphoyisa Lomthetho.
Wasuka ke khonapho
kwathi 2016 ngakhipha i-album yesibili ethi Singabantu Banye, inengoma ezi-12, yiyo le esikhuluma ngayo manje.
Kungani usuke wachiana le rumba wa hamba ngonyawo luka maskandi?
Ushuthi engasuke ngathanda kakhulu umculo kamaskandi, ngangijwayele nje ngithanda ukudlala wona, nabantu engangihlala nabo babethanda wona, nami ngagcina sengiqala ukuthi hayi ngiculeke umaskandi ngoba ngase sengiwuthande kakhulu ukudlula irumba.
Wamukela njani abalandeli umculo wakho?
Ikakhulu kuleli CD elikhiphe 2016, hey, balithande kakhulu namanje kungena amafoni bathi sesifikile isikhathi sokuthi ube uyarekhoda iCD liphume ngoba bawuthande kakhulu umculo wami.
Elesithathu libuya nini?
Ngibhizi ngirekhoda lona nje kumanje, ngicabanga ukuthi u-5 November makungekho into engiphazamisileyo lobe seliphumile.
Bakuthola ngapha abakudingayo?
Abangidingayo inamba zami ilezi 061 34 14 641. Uyangitholakala kuWhatsApp nase phone call uyangithola lapha.
Enkundleni yeFacebook awukho?
Ngikhona nakuFacebook, uyangena nje udinge lapho uthi Toolbag Nhlansentsha, ngiyohle ngivele nje nayo yonke imbali yami iyohlizele lapho ukuthi ngiqhamukaphi, ngisukaphi, ngumuntu onjani, ngihlala kuphi manje ngoba ngilana eSouth Africa.
Siyabonga Nduna, uqhubeke ngomculo wakho.
Yebo, ngibonge nami baba.
Uphuma ke enkundleni uNhlansi esithi ngiphelezele. Sizwa etabuka echolocho uNhlanhla Ntsha egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukanisi khangele ebezihamba phambili. Ukuhlelwa kwesikhathi sokubhalisela ukuvota kuphehla umzabalazo wokukhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobunengi. Umkhokheli weMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai uxwayiswa ukuthi akhumisane umlotha lomunye wabasekeli bakhe uNkosazana Thokozani Khuphe.
kwanelo kwalamhlanje mthokazi omuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.